singawanti abalalela umthetho welizwe, into esiyenzayo lokho sisakhuluma lama-doctor zonke ukuthi sibone ukuthi senze singabani njengoba sokule izinto lezi esizenzakele khathesi.
Lizabuyela kumbe alibuyele emsebenzini? Badinga bani?
Odokotela abaningi batshengisele ukuthi bona abafuni ukubuyela emsebenzini inxa yokuthi kuyafanana nje kuya emsebenzini lokungayi emsebenzini kwangikhona.
Alisoze kuxoxwe yini umsebenzi baba Phethe?
Into le lokhu imelelwe ngumuntu wonke kusukela ilanga lokuqala ukuthi bazazixotsha emsebenzini, but bengaze besixotshe odokotela elizweni balutshwane njalo asiboni ukuthi abantu bengancedakala njani sebexotshe odokotela abangakwaniyo. So iningi labantu lizathwala nzima ukuthi lincedakale ezibhedlela. So ngokubona kwethu akusoze kuncede ilizwe, kuzayenza into vele ebivele ihlupha ibe wethu ngoba izinto ezikhalazo zamaphilisi azizange zikhangele.
Zingathi vele abakhulumi lutho nxa likhuluma labo?
Akulalutho, akulanto ekhulunywayo, akulama-solutions esiwaphiweyo. Ikubona ukuthi after 3 weeks akulalutho elenzakeleleyo sokubuya le-decision yokuthi abantu bexotshwe imisebenzi kumbe beforce ukuthi bebuyele emsebenzini.
Sizwa kuthiwa ke selikhulumisana lo msekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga, alizange likhulumisana laye yini ngokukhalela umsebenzi?
Siyabhala incwadi kuye umsekeli wemongameli welizwe but asikatholi iresponse yelokho esiyimelele lanamuhla.